I think the Okare Numerin, Muni, it's background, Bija. Mina national coordinator was Zimbabwe National Editors Forum. So, Benile, Fedor, Oguti, Nizame, Oguti, Intertele Zimbabwe, Ega Kulu, Ama Editors, Evela, Oguti, Aseven Zebushe, Oweshugene, Omiara 2008-2013. And, uhlelo lolu besincediswa yi-CEO sihambile sisenza ama-programs amaningi around ilizwe lonke sihlangana lama-editors aye-private media lawe-public media sizama ukuthi sibancedise ukuthi bebe lakho ukuthi bebekwazi ukuthi kumele kubele lokho okuthiwa i-balance ekuthatheleni indaba zabo. Sesenza ama-research hlangana labo sathola ukuthi loba bekhwabitha ukuthi sibafundise sathola ukuthi kuyalokho okuthiwa yi-political interference ku-state media eyiye benza ukuthi behluleke ukuthi babe-free in their reporters. Sithola ukuthi bekubuya ama-political instructions ukuthi yenzani lokhu lokhu lingakwenzi kahle. Ngikhumbula ngikhuluma lama-editors emaswingo emutare ebulawayo leharare le-migrants abe-state media bengitshela ukuthi njengo-national editor national coordinator wabo ukuthi khona ye kumele sibe le-fairness sibe le-balance kodwa njula ukuthi khona thina kumele sisapote ibandla elibufayo. So amafitshane ngiyavumelana lo mbono okhithwe i-European Union.
Langempela wakubona lokho sokusenzakala yini?
Wakubona kusenzakala, sazama ukuthi sikhulume on the eve yama-election sibe le-breakfast meeting yama-editors wonke eHarare. Udaba lona lolu lwakhulunywa ukuthi khona kanti yindaba i-state media ikhanya angazathi isupporter ibandla elibusayo ithuka like for instance u-advocate Nelson Janis ababekhona emhlanganweni abakhuma ku-state media bakhuluma ukuthi no thina izandla zethu zinjani zibochiwe ngoba abakhulu bethu bakhangelelele ukuthi thina vele kumele sisapote ibandla elibusayo. So general resolution recommendation kutholakale ukuthi khona kumele sibele post election conference yama-editors sihlale phansi sihlaziye ama-reports lawa aphumileyo ayisiyo EU yodwa European Union yodwa esithe yasola ukwenza kwemedia kwemtathele zindaba zeZimbabwe ebezikhangelele ukhetho. The Commonwealth layo ikhulumile ukuthi khona i-public media ibisupporta ibandla elibusayo lomongameli wayo. So sibona ngazathi kumele sibele indaba okuthiwa khona i-crisis media in Zimbabwe ukuthi sizame ukuthi silungise ngendlela ukusebenza ngayo intatheli zindaba nabakhulu bakhona.